bayazibuza ukuthi ihloseni ngeyokuguqula inotho mbe ngeyokuzisebenzela njengemuli. Bayabuza bathi kungani upresident esefake izihlobo zakhe kucabinet. Ku-Ministry of Finance sibona kulojaha ongudeputy khonaphana ozasebenza lo mthuli okuthiwa ngukhula mnangagwa. Siye ku-Ministry of Tourism sibone njalo kulojaha ozasebenza lo mama urozi okuthiwa ngutongai mnangagwa. Bathi lokhu kuhlukumeza umzimba ngenxa yokuthi uhulumende lo sokukhanya ngani ngomdeni. Bayazibuza ukuthi kuswelekala abanye abantu na ethi bengancedisa uma befuna ukuthuthuka abangancechasisana ngezomnotho lezetourism bafaka abantu singafaki ngobuhlobo esithi nepotism. Ngitsho le constitution yeZimbabwe ayifuni abantu abalenketa abathabi abathanda ukusebenza lezihlobo zabo okuthiwa yinepotism. Namhlanje upresident sequme wacamula iconstitution ngoba sefake abomdeni wabo.
Kodwa libona izasebenza kuhle yini i-cabinet le okokuthi ingenelisa ukufeza injongo zikahulumende?
I-cabinet le inkulu, ngabe uhlanganisile amanye ama-ministries aba ngama-departments njenge-Ministry of Higher and Primary, ngabe zihlanganisiwe? Sabona njalo se-create amanye ama-ministries ngaphandle kokunciphisa i-cabinet. Abantu babamba umlomo ngaphansi besithi gala bacebisi na abazamxhasa kwenzela ukuthi iZimbabwe economically, social and otherwise iguquke. Hashi ukudla ingqeqezi zomlomo, abantwana abasakwanisi ukuya ezibhedlela, abagulayo abasazuzi imithi, labafuna umsebenzi akusenamsebenzi ngoba babona ngokuthi icabinet le inqele njalo iphungufaki ngoba abantu abangala history abangaziwayo ukuthi bake benzani. Sibona ngani konke lokhu kuzabhidliza umnotho wethu ngamandla. Yikho ke thina sisithi kungcono sivumelane njengamaZimbabweni siqalise i-new election ezakhipha uhulumende wabantu, hhayi ukuhamba nehulumende engawinanga ama-election. Usuzabona sebesenza ubugweregwere faka izihlobo zabo. Konke lokhu kubuhlungu, kuhlukumeza umzimba, kukhombisa ukuthi lapho esiya khona kumnyama.